ndlala ikhona ikhulile and asikho emathebeleleni ndivijini kuphela kule ndlala khona ku-ithayilize lo mntu kale ukuthi urhulumente sephume ngama-measures kodwa kuqaliswe njengana olalong pre-social welfare bekubhalwa nebhugugu lama-vulnerable ama-child aided families but from next week kuzaqalisa amasebhuku la-social welfare kubhalwe almost imizi yonke ngoba kula muntu okuthi ungcono lonyaka bonke abantu kukhanya kulohlupho olumangalisayo lendlala ukuthi abantu bencedeke benezwe ngurhulumente ukuthi bethole ukudla kusika ngokuthi umuntu lefemili enganani nxa umama lamvela abantwana ababili uyakuthola khona ukukudla nxa ungubaba lo mama ulabantwana kumbe afika eight uyakuthola ukudla okulingana kusika ngefemili yakho ukuthi inkulu okunganani.
Ye, siyabona moya ukuthi kule ndlala emangalisa kakhulu. Nxa sesikhangela futhi sijula siyabona ukuthi abantu abaningi ukuze bebambe idola kuyahlupha pho baphila ngani kulezi nsuku njengoba lesifuyo kuthiwa asabizileni intengo enkulu kangako.
Kunzima okumangalisayo, kunzima ukuhulumende sengenela ukuthi abantu bethole ukudla ngoba izinto ezifuyo akumanga kuhle kulatshani iminyaka eminingi edlulayo bangakule drought siqalisa ukubona uduko lwendlala yezifuyo kumbe lwabantu ngabo-August September but kathekuvela kula lutho zispeak le nkomo sezidogwa khona ukudla okwakumilile kwahle kwawoma kungakavuthwe so sikhangelela ukuthi lakho kuzaba nendlala yezifuyo kube nendlala yabantu lenyaka so kulobunzima and yiko urhulumente sephuma le-program ukuthi elithi kugejwe amabholi kumele abakula amabholi khona kufakwa ama-card data scheme ukuthi kuthelele kuzingadi ukuthi abantu bethole okokudla le nkomo mpe sephikane zithole igreen nedile lokho zenda amanzi kunakhe.
Ye, singathi vele kule mgodi siyakhumbula ukuthi enye amadlovu kwakugejwa sibile kule mgodi eminingi lapho imigodi eminye injani nxa sikhangele egula likabili sikhangele ephumula kunjalo kuma kakhulu pho lonyaka nxa kunjalo izibholane ziyasebenza
kunzima sibili kunzima yeko kathesi urhulumente sethe identify ama-high yield bores lana angapheliyo kufakwe khona ama-solar pump ukuze abantu bethole amanzi okunatha le nkomo zithole okunatha ngoba kuzawoma bekungamachili sekuwoma vele angubamba amanzi so inkomo zizahlupheka kakhulu labantu so yikho kuzanakala uhulumende ukuthi kufakwe ama-pipe water scheme ukuze inkomo zithole amanzi eduzane zingahambi mangomide kuba vele kungalakuhle labantu labo bethole ukuthi bezincedise nge-village by village ukuthi kubelani kungamagadeni ukuthi abantu bethole iy'thelo lak.
Ye, nxa sikhangela-ke kule nhlanganiso ezizimeleyo yini lazo sezingenile khonapho ukuze ncede.
Yes, uhulumende uyayinvayithi ama-stakeholders wena abinhlanganiso ezizimeleyo zodwa ukuthi zibuye zisebenzele uhulumende ekuzameni ukuthi sizame ukuvikela indlala leyo kanti.